So we see a decent double VOA in the valley.
Lifuka njani ezilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 14 Mabasa 2021 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe National Youth Service olokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama Green Bomber, abetheswa amacala ukutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngezikhathi zokhetho.
Imisebenzi yama Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukutshaya abadala emakhaya, ukutshaya ngathi abalandeli be opposition party kumbe abama NGO.
Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo emaboarding bangalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse kuyonale impelaviki. Namuhla lilanga lakuqala lokungayi emsebenzini kwezisebenzi zikahulumende ezavumelana ukuthi ziza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki ngenxa yeholo elingeneliyo.
Weliqiniso siyananzelela ukuthi izisebenzi zikahulumende sezitshengisile zabika ukuthi azisenelisi ukubana zibuye emsebenzini ngenxa yeholo ezilithola. Ngokunjalo yikho besithi bona sebezabuya emsebenzini suke ezintathu kuphela ngeviki ngenxa yokuthi imali abayithola yenelisa ukubana bagade okwensuku ezintathu, benza bangakwenza okwensuku ezintathu. Ngokunjalo ke indaba labayibambe bayilungise masinya. Sinazele ubana siyo indaba entsha, indaba endala.
Sokumiswe kusetshenziswa kwenye yamajekiseni e-COVID-19 elungiswa yinkampani ye-Johnson and Johnson ngoba abantu abayisithupha abahlatshwa ngayo benqume igazi, omunye wafa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe-National Youth Service lokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber, abetheswa icala lokutshaya lokuhlukuluza abamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho. Umphathi Ntambo ubona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi idale labaphathi Ntambo i-cabinet lithethe isinqumo lesi izolo. Amanye amazwe abalisa eBotswana lawo alohlelo olufanayo. Uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokufundisa abatsha laba imbali yelizwe lokuthi bazigqaje ngobuyibo babo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Mfundo Mlilo.
Uhlelo lwama Green Bomber luhlelo engingathi lwenza abantu abaningi kakhulu besabe, ngoba siyayazi imisebenzi yama Green Bomber kuma elections adlulileyo 2008, kuma elections adlulileyo 2013 sibonile imisebenzi yama Green Bomber abaningi bangkhona bebesetshenziswa ukutshaya abadala emakhaya, ukutshaya ngathi abalandeli be opposition party kumbe abama NGO. Singathi yi reserve force nje yezano PF, abantu abasetshenziswa sayo ukuthi benze imisebenzi eminingi ningi kakhulu njengoba nje sokuphethwe udaba lama elections.
Kodwa uhulumende uthi injongo yakhe ngeyokulolonga abasakhulayo laba ukuthi bakhule beyazi imbali yelizwe njalo bazigqaje ngobuyibo babo.
Sizoyicela isivuthiwe, kodwa thina njengabantu asebehlala eZimbabwe, njengabantu abalandela ipolitiki, siyakwazi ukuthi ama Green Bomber eminyakeni edlulileyo ngabantu abasetshenziswe kumbe singathi iprogram esetshenziswe izanu PF kumbe uhulumende. Ngoba eZimbabwe kulento leyo kuthiwa yi-state party conflation, okutsho ukuthi kunzima ukuthi ubone ukuthi uhulumende ume ngapi, i-political party ezanu PF ime ngapi. So ama Green Bomber ngabantu abangamalunga ezanu PF abaphiwe imali imali nguhulumende ukuthi benze imisebenzi yezanupf uzathola ukuthi kusukela ngo 2017 kufike kathesi kule mthetho eminingi esifakwe nguhulumende etshengisa ukuthi ngathi be idemocracy lokhu siya ispace yangona isibancane kakhulu kulokubotshwa okuningi kulama activist we-MDC abotshiwe yasemajele ngabaphiwa amabheyili kule patriotic bill ngeyinye ibhili efake umthetho ofaka nguhulumende ukuthi vale ngathi ispace sokuthi abantu bakhulume nxa bengathi ukucriticize uhulumende. So into eziningi nje ezenzakalayo ezisitshengisa ukuthi uhulumende kumbe ngathi zanupf kumbe uhulumende wezanupf ulamaqhinga amaningi awenzayo azenza ukuthi ama-elections azayo aka 2023 aba ngama-elections alodlame. Kumbe singathi Zimbabwe isisiyambijanambijana isiya lokho esingathi yi-military state, uhulumende obuzwa ngamabutho, uhulumende othi emadale kumakhothi, kumbe ngathi inhlanga eziningi-ningi zikahulumende sezibuzwa ngamabutho. So kuningi esikubonayo okusitshengisa ukuthi okwenza ukuthi sisesabe ukuthi kule mthetho eminingi efakwayo kathi sokufaka ama-green bomber, zonke lezi zinto ziyasitshengisa ukuthi phambilini kumbe ama-elections abuyayo ngama-elections azaba nzima kakhulu. So lolu hlelo luhlelo abantu okumele ngathi bangaluthakazeleli kakhulu ngoba aluphongubuya nje, lubuya esingathi kule context eningi kakhulu esitshengisa ukuthi hayi izinto ezimbabwe lokho zisiya zisiba nzima.
Umnumzana Mfundo Mlilo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo ema-boarding schools bengalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse kuyona le mpelaviki, kodwa behlale lapho abakhona ukwenzela kwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa ngemva komhlangano wedalele ekhabhinethi izolo ntambama. Ugcizelele ukuthi bonke abaphathi bezikolo kufanele balandele lesi siqondiso. Abantwana abafunda eSacred Heart Primary leSecondary School kanye leFalcon College eMzingwane esigabeni seMathebeleland South bahlaselwe yileli gciwane leCoronavirus kunsukwana ezedluleyo. Ugatsha lukahulumende lubona ngezempilakahle luthi igciwane leli lihlasele abantu abangamajumi amabili lantathu 23 labulala oyedwa kumahola angamajumi amabili lane asanda kwedlula. Lokhu sokulethe inani labantu asebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamukayo ngomnyaka odluleyo kunkulungwane ezedlula amajumi amathathu lasikhombisa 37,330 labulala abaphezu kwenkulungwane lengxenye 1,543. Asebehlabe ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 218,516. Kusenjalo, wayengusenator wetsholotsho umnumzana Believe Gawule olilunga lebandla leZANU-PF utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi njengenkokeli bakhuthaza abantu kulendawo ukuthi bayehlatshwa ijekiseni yokwenqabela iCOVID-19 yona esiphazamise inhlelo eziningi emaphandleni.
China kwenzakalani icholocho ngodaba lwezifuyo lokulima?
Ngisambekile kusiqhamuka imikhushana eminingi kakhulu enkomeni kakhulu kubalimi lapha siloshipho olukhulu ukuthi siqhamuka umkhushana obangelwa yimikhaza. Imikhaza yebhadlileyo ngako ke sekumele kube khona imithi yokudidisa izinkomo inkomo zibhidwe noma kabili ngezinje kumbe kanye ngezinje kodwa inkomo zinengiqini zini zingadanga ngoba umkhushane lo ubangelwa yimikhaza. Imikhaza liningi kakhulu imikhaza enkomeni lapha ngenxa yokuthi izulu linile lapha liningi kakhulu. Ngokunjalo kule kuncediswa okudingakalayo ukuthi abantu bancedise abalimi bancediswe sini kakhulu ngemithi yokudibhisa ngemithi yokudibhisa kwezinkomo zisinde ngoba kuyekelwa kwenziwa khonokho inkomo zingatshabalala. Ezilimeni lapha abantu balimile sika kubelimile singoba izulu belimile kodwa izulu liyaqhina kakhulu lapha endaweni ezitshotayo lezi awuphumanga lutho ke. Amabele akhona asuke angayenzi kuhle azange ayenze kuhle ngenxa yokuthi kusuke kwaswelakala ama-fertilizer ayeneleyo. Abanye abantu bathinte ama-fertilizer abalindele wabaphathela ngama-fertilizer nezindawo nezindawo futhi kunjalo kusilele-ke khonapho-ke ukuthi abantu bathole ama-fertilizer nalawo amanye ezindaweni ezinjengazele. So amabele akhona kulakhona lapho abantu bayenzile laba abazuzileyo kula abanye bangazuzanga kuhamba kuthiyana ngezigabeni ukuthi kwezindawo abanye bakhonzabalendalo kangayizuzingile kangaka. Ngokunjalo-ke kubangela yikho khona ukuthi izulu lishukelana kakhulu emhlabathini le-GNL.
Lo ngumnumzana Believe Kaule wayengusenator wetsholotsho njalo olilunga lebandla lezanu-PF ubekhuluma ezimele elosithandekile Mhlanga weStudio 7.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Namuhla lilanga lakuqala lokungayi emsebenzini kwezisebenzi kahulumende ezavumelana ukuthi ziza kuyasebenza kabili kuphela ngeviki ngenxa yeholo elingeneliyo. Inhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende eZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions yayisazakala ngelokuthi Apex Council yahlangana lohulumende ngeviki edluleyo ikhulumisana laye ngokukhwezelwa iholo. Wavuma kodwa wathi uzakhweza ngesilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75%. Kodwa izisebenzi zathi imali le ilutshwana kakhulu ngakho baza kuya emsebenzini kabili nje kuphela ngeviki ngoba imali abayitholayo yenelisa ukuthi baye emsebenzini ngalawo malanga kuphela. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela izisebenzi eZCTU umnumzana Ambrose Sibindi uze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kwayiliqiniso siyananzelela ukuthi izisebenzi zikahulumende sezitshengisile zabika ukuthi azisenelisi ukubana zibuye emsebenzini ngenxa yeholo ezilithola. Ngokunjalo yikho besithi bona sebezabuya emsebenzini isuku ezintathu kuphela ngeviki ngenxa yokuthi imali abayitholayo yenelisa ukubana bagade okwensuku ezintathu benza bangakwazi okwensuku ezintathu. Ngokunjalo-ke njengeZCTU siyakhuthaza ukuthi abakhulumisanayo ku-joint committee leyi eyama-civil servants enegoshethayo ikhulumisana lezisebenzi labaqhathi iminister ukuthi indaba labayibambe bayilungise masinya. Sinanzela ubana siyondaba enja indaba endala so kuyofanele uhulumende akunanzela ukuthi into leyo ilungisiswe masinya ngoba sikhuluma kanje kathesi abantwana bathwele nzima babe ngasafundi. So ke uhulumende lo mlando wokulungisisa indaba leyi babize bakhulumisane bafike lapho bavumelana khona vele ama-civil servants imali yabo is less than 200 USA. So kusho ukuthi vele asiyomali kukanti bona bacacile ukuthi bafist imali yabo ibisele khonapho yayikhona 560 USA okwenza isense. So uhulumende kakunenzele khona ukuthi akulungisise.
Manje libona kuzaphumelela yini lokhu kumbe sizabona abanye sebexotshwa emsebenzini abanye sebebotshwa?
Well uhulumende eZimbabwe nxa ngokumazi kwethu liqiniso sibili ukuthi singabona sokulokushukuluzwa abantu okuthiwa i-victimization. Ungezwa lezo ukuthi abanye sebebotshiwe, ungezwa ukuthiwa abanye sebexotshwa umsebenzi okuthiwa basaholi. Zonke lezo hulumende siyakwazi indlela azazisebenzisa kodwa indlela ezingasincedisiyo ngoba kuhlala kusenzala ukuthi abantu sebexotshiwe sebebotshiwe kodwa zukuzuku nambi futhi baqale baqhubeke bengasasebenzi. Khonokho akuphathisi abantwana, akuphathisi ilizwe, ilizwe liyawa ngoba nxa abantu sebehlala bengasasebenzi production iyehla. Ngoba ukwethuselana, ukuxotshana kumbe ukubophana akuncedisi. uhlupho lwabo lokukhona.
Yona impilo ezisebenzi injani lezi suku?
Impilo yesebenzi seZimbabwe inzima. Sinanzela ukuthi phosa amalanga kuliviki ephelileyo lamalanga athile. Intengo yamafutha ifuel ikhwelile. Andisananzela ukuthi ithe isikhwelile ama basic commodities. Lokho sithi intengo yalezi zinto ezidingwa umuntu ukuthi aphile nje khonoko kungatsho lutho. Zizakhwela futhi intengo zakhona.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso elwela izisebenzi eZCTU. Ubexoxa icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald libika ukuba kulondoda olesithembu sabafazi abangamachumi amabili lambili 22 osedingakala ngamapholisa ngoba etshaye omunye wamakhosikazi akhe kade emcabangela ukuthi uthandana lomunye undoda waze wafa. Iphephandaba leChronicle libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa usevume ukuthi izibotshwa ezilamacala amancane lesezidonse ingxenye yesigwebo zikhululwe. Okwamanje sengelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibonani, nibingelele kini basakazi bami. Angazi ezweni lakithi isimo ngoba sinje kuhlukunyezwa abaphayo abamaphathi aphikisayo amaqembu aphikisayo ayahlukunyezwa. Mini kakhulu ngingenani nabanye abaphikisayo ngoba vele isystemu yodwa abayisebenzisayo basebenzisayo same system yokuhlukumeza abantu bakithi abesintwini. Siyabonga kakhulu ukuba nomsakazo njengowena. Lapho si letha khona esizwa ngalisa khona esikuzwayo ngaphakathi nalokho esidinga ukuthi kwaziwe ngumsakazo nomphakathi nesizwe sonke siphelele. Labantu bayahlukumeza abantu bakithi ukuthi kwenzakaleni, kwenze njani, koze kube nini abantu bakamthwakazi bethule bethulisile kungacaci ukuthi siyaphambili noma siyemuva. Mina ngithi ngelinye ilanga labantu baseMpumalanga bazoyikhotha imbengiyomile. Ngisho kanjalo ngikhuluma ngiyafunga ngiyagomela bazoyikhotha imbengiyomile. Sikhathele sesizwile ubuhlungu bonke abazwise bona abukho obudlula lobo. Ngiyabonga umsakazi wami nginawo amaningi kodwa ke enginakho yikho khona lokhu. Ngisikhulumele sehawu lesizwe ihawu lesizwe emthwakazi youth yimi engikhulumayo kahlongwane. Ngiyabonga umsakazi.
Sanibonani balandeli balaleli be Studio 7 konke nabasakazi be Studio 7 umhlaba wonke jikelele. Hayi ngithemba niyaphila abaphilayo. Lo khulumayo lichagwane likhulu khanya ncube esigabeni sakwesiwo ePlumtree. Hayi ngizathanda nje nami ukuthi ngiphawule kancanyana nje khona lapha emsakazweni wethu iStudio 7. Ngangithe mina abantu babethi bona bafuna ukuthi ma bezahlatshwa leli jekiseni lokuvikela iCovid bathi bafuna ukubona umongameli ehlaba. Ngakubona mina kungasukuhlakanipha okutheni lokho kungabe kuhambisana lobuthutha ngoba impilo yomunye nomunye uphilela uyaziphilela yena akekho ophilela omunye umuntu. Wena ma uzivikela uzivikela kwasawena uqobo lwakho self ukuthi ube safe kulolu bhubhane. So ke ungabhekeli ukuthi ubani ngobutheni noma engabe emkhulu kangakanani noma engakanani kodwa impilo ngeyakhe uziphilela yena. Wena noma umkhulu noma umncane ungakanani kodwa ilife ngeyakho uziphilela wena. So ke akudingeki ukuthi uzulindele ukuthi khona ubone ubani esenza hlaba leli jekiseni ubusuyalandela na ukuthi uyohlaba. Ngiyabonga. Amen kuleyo ndawo.
Sanibonani. Igama uXolo
Nicola Nhlongwane ngila eGoli ngise Gauteng iphila eSoweto ngiyabona isimo lokho sikhulunywa ekhaya ngendaba zama corona ukuthi corona ngenzeke ukuthi okwamanje lokho kuyisifo esihlukumeza abantu sizwakalela le nale kodwa ke abantu bahlukumezeka ngesifo esingaka kodwa belambile into yobuhlungu kakhulu mina ngokwami society lami ngisikhuluma esiGauteng lesizwe kubuhlungu kakhulu ngike ngaba sekhaya imali angenadlule isizwe sikamthwakazi sihlukumezeke kakhulu uma ngithi ngiyabheka endaweni yasekhaya kuhlukumezeke kakhulu abantu ngendlala ukudla okuningi kuphuma ngapha eSouth Africa la kuphuma khona ukudla ukuthi abantu bathole ukudla manje mabe sekumezekile ngendlala kangaka kuvalekekile amabhodi avaliwe esicela ukuthi ingathi kungavulwa amabhodi abantu bathole ukudla balambile abantu okunye kubangela ulaka indlala ibangela ulaka abantu kuyosuke sokungathi abahloniphi ababusi kanti abantu balambile indlala yebangela ulaka ngibonge kakhulu bengithi nje ngathi kungafika nakulabo abaphethe ababusayo bazwe ukuthi abantu balambile indlala yezobangela ukuthi bagcine sokungathi bayadelelwa kanti abantu bazobuhlungu ezibalambile yabonga uhlongwane lona uxolani ekhaya ngibuyelwa gwelo kula ngizalwa khona ngakhulela khona siyabonga
siyabonga mina ngubhekisipho masango and then I hope bonyaka bazovuma ukuthi simone noma siphandle kwelizwe nje sifisa ukuyenza ngoba kuningi esikucontributor edibank so sibona bejabulela ukusicontributor but bengafuna ukusithatha as citizens angeke kulunga kumele sibone ya want to have our say
ngizwa ngikhathazeka sibili ngoba ungakhangela athi sinxa kukhulunywa ngendaba yokuthi kukhutshwa abantu besishonene ekusebenzeni endaweni eziningi esindebeleni abantu sebekhokhelisa ibala lokuthi ibandla lemthwakazi yilo elenza lokho no ayisilo thina sizenzele thina mina lo engikhulumayo ngilabanye sizikhulumele thina kubo MP bethu kathesi omunye lomunye umuntu omunye lomunye umsebenzi ovulekayo lupane bayabuya besitshela ukuthi bantwana kuyaqhatshwa ngela ngelinje lupane sehluleke ngenxa ukuthi ama qualifications amanye ababe bayafuna sebe singalawo ngubuni kusehluleke khona lapho asilaphathi ngitsho leyo odwa esimelayo thina lipani sizikhulumela nje singabantu nje yabo so into yokuthiwa yi-political party yindlala umuntu uyabe ezilambele funa nalimphi usutha angasutha yalinyathela ngenyawo ngoba uyabe sesuthi iyabe sele weyithi once walinyathela wama phezu kwenu akula nto elizamenza yona liyabe selimsuthisile musa so inzisa ubuhlungu indaba yokuthi uthole umuntu omunye lakathesi ngo-2021 elokhu ebhizi ngemva kwepharty bangaka amaphathi abekhona ezimbabwe bangaka abantu asebehambelwe limpopho amaphathi ekhona ephile ezimbabwe ayi-opposition bangaka bangaka abantu abayihluleka ukufunda ezimbabwe bangaka abantu abafaya ezibhedlela zingalamithi bangaka abantu ababawayo ngezimoto imigwaqo ifile ekhaya ama-opposition party elokhu ekhona konke le phathi ebusayo konke lokhu okukhona ezimbabwe izimbabwe ilokhu ivubeka isiya phambili kodwa silawo amaphathi aphilayo adona azoluyela ukuthi abantu ilungelo laba angaphi lawo maphathi nxa kusenzakala nje kuba kusenzakala sokathi sezimbabwe kunzima kubuhlungu lokho esikubona kusenzakala ngelizwe lakithi but lokhu kusakhona ama-opposition party kayiyodwa iphathi ekhaya akhona ama-opposition la ayihluleka njani ngoba ngamaphathi ayihluleka njani ibandla libuse for 40 years kodwa kulokhu kulamanye amaphathi azibiza ngokuthi ayi-opposition hayi baphelile abantwana babantu iyeza nje ukuvota kuyeza ngo-2023 basazokufa abantu basazobotshwa abantu bayiphelele ejele kuyakhalo nina babantwana abanikazi bamaphathi bayazithulela yinto enzisa ubuhlungu yona leyo dube ngento zakithi ukuthi sibe something eyisikamu ezibiza ngamaphathi azosikhulula wona esifaka phakathi kobunzima kathi singabe kungasikho ukuphikisana kwamabandla amabili ezimbabwe kumbe amathathu ngabe kayinje izimbabwe ngabe ilokhu isa-right but ngenxa savuma kwaba lento okuthiwa yi-political party yifo izimbabwe inje so ibolile izimbabwe ngenxa yamaphathi
kunjani basakazi bakasitigesen thina ngapha kwelakithi kumthwakazi asifuni ukuthi sitshone sibhayiziswa ngokuthi kuthiwa yekulo chamisa asifuna ukutshona ukusibhayiziswa ngokuthi sithi umuntu uzahamba ayevotelwa uzasenzela lokhu kuyathi sondukufa ngezosondukufa ekhuluma lapho undoda waseklantu ethi abantu abakhulume ngedevelopment kuyakuthi unkomo abazi bamfakela lesithompo umgwaqo wakho umahlirihlisi then uzothi umuntu oyi-1 against the 2 provinces emathebheleleni ndathi ahambe emelana labantu abayi-7 eHarare ethi uyabuya esiphathele lu cha ayikho lento into nje kumele siyigqugquzele abantu ukuthi thina asilabukhokheli bevoti silobukhokheli benkosi yikho kumele sikudimande sikuthathe le esishoneni kubuye kithi abantu besishoneni must go abaye kithi indlela sezimbili 40 years is not a joke so kulesikhathi eside sihleli ngaphakathi kwabo njengamakhovula indlela sesizehluka namanje wonke umuntu kaqonde kubo iye kathesi bachaya umqondisi umqondisi babachayela ukuthi bawonini babachayela ukuthi bangamandebele njalo into leyo kube lokhu bechaya abantu besemindeni besindebeleni abake beyini izabahlupha ngelinye ilanga abame imanda sofriday ngamalanga amabili athenini isitayela lisesenzakala ngebhukula wonu abantu besindebeleni babengakho prepared ngaso abakunanzelele pho wonke ukuthi ngelinilanga bazagqaphuka kakhulu abantu labo and ukufa sisakwesabi kahle ngoba sokufanani esesikufuna yikuthi sikhululeke elizweni leli sihlale kuhle elizweni leli dala abantu bakithi khonokho okukhulunywe ngurafael ukuthi gqokani amasayini amabheka gqokani lingabe ngamagwala ngomthwakazi yilizwi leli.
Nawe ke kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwenzele Melika sokumiswe ukusetshenziswa kwenye yamajekiseni e-COVID-19 alungiswa yinkampani ye-Johnson and Johnson ngoba abantu abayisithupha abahlatshwa ngayo benqume igazi oyedwa wafa. Ugatsha lwezempilakahle olwe-CDC luthi lumise ukusetshenziswa kwaleli jekiseni kuqala kusacutshungulwa ukuthi kungaba kusenzakalani ngalabo abanqume igazi ngemva kokusebenzisa leli jekiseni. Ele-South Africa lalo selimisile ukusetshenziswa kwejekiseni leyi lisithi ikhanya ingavimbi umkhakha we-coronavirus owaqhamuka khonale e-South Africa. Kodwa inkampani ye-Johnson and Johnson ithi phakathi kwabantu abedlula izigidi eziyisithupha, i-6 million, kulaba yisithupha nje kuphela ababe lodubo lolu. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lilokhu lingehli ngendlela yayicatshangelwa ukuthi kuzaba yikho ngemva kokuhlaba abantu abayizigidi ezifika phose ezingamakhulu amabili i-200 million. Sixoxele sisalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ukumbuza ukuthi umumo we-coronavirus unjani lapho ahlala khona edolobheni le-Ohio.
Umumo ngapha awumhlanga umumo wegcikwane le-coronavirus. Kuphose umnumzane uDr. Fauci ufake nje kwaphose kwaba ngumpikitsho omuhle ukuthi ngumjaho phakathi kokuthi abantu bathole i-vaccination lokuthi ama-cases ayehle igciwane lehle ngoba kathesi liqhamile kakhulu kuphezulu kakhulu. So lokho ngumjaho ukuthi okuwinayo kuphi kodwa kathesi akukabonakali okuzawela khona indulo xakuxaka kulowo mjaho.
Ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho nangokukhulumisana labanye bakhona yini abalokhu bethandabuza ukuthatha ijekiseni?
Ye, ngokubona kwami msakazi bakhona abalokhu besala abengalashiwa lokuthi kumbe bangalaqinisa ukuthi bathathe le ijekiseni kumbe hatshi njengoba sikwazi ukuthi kunenga kwa inkulumeza abakhona elokhu ezigijima ekulenjini ngendaba yale jekiseni ukuthi engxanye izasenza sibe yilokho lalokho kumbe iyasenza sibe kunenga okungachaziswanga kunengi abantu abangakuzwisisiyo abanye abantu lokhu ecabanga ukuthi kumbe izasenza sibe ngamakhiwa kumbe sizabanga izituhwane kodwa kukho konke abaningi engibaziyo mina abalokhu besimba phansi bethi hayi ngeke bayithathe bona engxanye bazayithatha ngokuya kwesikhathi sebebona ukuthi kuya kumanjani kodwa kathesi hayi abantu abanzundu hayi abakafuni ukuma ethashalazini bathathe le jekiseni.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi usevuselela uhlelo lwe-National Youth Service olokulolonga abatsha abaziwa ngokuthi ngama-Green Bomber. Uhulumende uthi abantwana abafunda behlala ezikolo ema-boarding schools bengalokothi baye emakhaya ngekhefu lokunanza ilanga likazibuse. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.